Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi igciwane le COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Kumanani aqoqwe lugatsha lwezempila kahle izolo.
Konokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze COVID kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabona umuntu oyigulayo natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwe-Court mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugatsha lwezempila kahle izolo. Ugatsha lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakoBulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66. IMathebeleland South elamachumi amabili la isitshiyagalombili 28. IManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310 kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaziye ukuthi kwenzakalani koBulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabe kwanguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yena uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo-OK kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibohamare le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabona umuntu oyigulayo natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi abantu singathi thina bazithele ngaqandayo nxa sokube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe uzele usile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningisa iminye eminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart sebefikile eklasini or 2 meters apart kodwa babe begade uzubukho phela. Njalo ukutest temperature liyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto ngivela thatha wona amanzi. Uamanzi lokho eludubo yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kalikhizi kube yileliyane elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokho sebe sikhongozele ngakho. Njalo amanzi silokhu siphakathi kwaluhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engxenye kwezinye indawo. So udubo lwamanzi lokhu kuqhubeka kusiya phambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhe wona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet. Lolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akula nto etshintshileyo. Kodwa-ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana, akhona yilawana ekhangelane le-population yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kweleZimbabwe. Siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dem ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke. Kodwa-ke kathesi sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani dem iyabe isiphelile. Silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile. Kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke. Sikhangele ukuthi uhulumende njengobe ngunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzela ukuthi i-population yakoBulawayo iyakhula kayimanga. Njalo usithi councilor aqhubeke ekuya leminye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo. Ungakhangela ama-storm drains amaningi, amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi. So usithi councilor kakacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakoBulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi. Njalo kunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi city council icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps, ama-water kiosk, ama-jojo tank lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afike avule impompi.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethwandaba weHigh Court koBulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla leMDCT esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednico Bebe lukhangelelwe lamhlanje. Umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna uncintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokho lumhlangano kumele umiswe. Kodwa unobhala webandla leMDCT koBulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile lemizamo kaBebe.
Igama uNomvula Mguni, ngingusekretari weprovinsi yakoBulawayo. Amalungiselo eCongress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers. Njalo ngokususa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela.
Sizwa njalo kuthiwa kulo daba lokucatshwa kwemali ebandleni, imali engasetshenziswanga ngemfanelo. Ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani?
Umbuzo wesibili mayelana le mali, ubusela into esingayiqhuzeleliyo sibili. Kodwa ke okwamanje ngike ngikhulume kakhulu ngakho, ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho ngoba imali yephathi kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe oku-transparent okwaziwayo le-leadership isazi. Lokhu mbona ngani hayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala.
Ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho?
Okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent so okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvela uhlezi sithi uqiliwe kodwa abantu abamele bangena siyabazi ama list asehambile nxa bengena siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye
unkosikazi Nomvula Mguni ngunobhala webandla le MTCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Retech ibandla le MDC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa lokho kulandela ukubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni lekhwekhwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla amapholisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu ngoba lokho kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini bezimba nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi se-ground so thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba so khonoko osokwenzakala ikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi ugcwalisa khonoko vele sasikwazi ngomnangagwa singazi lapha ababevele belethemba kuye ye so lokho ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokho akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulomnangagwa abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza ukwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
yes ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela emi mgoqo sebecatsha ngecovid sebecatsha ngecovid ukuthi hayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa yecovid besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emacouncil in the parliament kokuphela ye hayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba uNkomo uJoshua Mafukufuku nabakhitshwa abantu abaningi abezaphu kuparliament ngesikhathi uMnangagwa besangominister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le Lacoste abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi kulomama oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni. Abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho le-Beitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela. iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lithi isigilamkhuba isaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa kweminyaka engamathumi amabili andivana abotshwe eBait Bridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBait Bridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani baqhakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumpakazita Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo kade ngiyiphethe nomoyo Chuma. Okungithebisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi. Ngokukhulunywe nguThuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izano PF le aphakathi kwayo yiyena liyana eyamashona ka-1893 lingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni lawo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besiNdebele ngemva kokunyamalala kwenkosi babengabantu besishonyeni beguqu ngabalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izapho ngoba izapho yayisibalwisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo, bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa nabezulu ababalulisayo e-Afrika, Afrika yonke jikelele. Bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona kukwaZulu liya nakomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babesebesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Yeah. Siyezwalana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezana kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezana. Mina impendulo yami ngizathi inyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezana. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni. Futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso. Bazazi kahle futhi kamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga. Isezimbabwe sifile ngenxa yezano PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwani, kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshulwe yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu, kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona, i-corona ihlasela abantu lingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ingakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanu PF sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanu PF lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane. So kungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke kunokhu singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala. Kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene okusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi iMDC kumbe ngobani. Singabantu nje abantu kazana nje abayizizalwane zeZimbabwe siyakhala, sikhala ngani abantu bezanu PF? ngicela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula naliphendula kuyini kuzidoduza lizidoduza ngento engekho lisokolisa abantu abantu bazaniphefa ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa kade umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa i-corona idinga abantu abaclean abahlanzekileyo abageza izandla mhla yonke akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshangwe manje kuthiwa ibulawayo kayivalwe i-corona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebekuze beqala ukubanje ngoba akunanto enziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele kufaka imali ezihambenzeni gijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zeni kuhlela imali engukhesh ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezaniphiwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usomlomo edalele Senate umnumzana Mitch McConnell owebandla lama-Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye utshayele uBiden ihlombe izolo. Kulezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kule nani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo ka-Trump yokugenqula impumela yokhetho.
Hayi kamangali mina ukubona kula bantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu, wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Yiko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu abanye basekela lokhu. Wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right left right abaka left abaka right abaka left abaka right kuyangena ebantwini. Kanti ungamkhumbula esa campaign lapho ngo 2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingadubula umuntu lapha e-street ne-main street abantu engenzakala. Abantu baqhubeka belokhu bengisekela, baqakeza abantu baqakeza.
Khonokho uphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?
Ye, lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe, ukwehlukana kwabantu, lokho esingathi thina i-division ekhona e-America. Ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe i-half-half, 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi amukene sibili kwathi khwa phakathi. Kuthe khonapho-ke ku-70-70 le kwase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi yi-swing vote, base beswinga besiya kuBiden baba yi-8 million. So ke yibo laba bapushe uBiden ukuthi athathe lombuso. Kulabantu abaningi kakhulu sibiza abasekele uTrump. Abakhuluma yona into yokuthi uthathelwe ama-votes. Ngoba nxa ungakhangela i-70 million abantu abaningi kakhulu. So ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi. Inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota. Kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So ikwe ngubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo. Ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years. Babe lokho sithi satshontshela ukhetho, satshontshela ukhetho njengakhona lokhu. Kuyabe kulokhe kulomkenke yona lowo. So ke ilizwe leli idemocracy yona leyo kuthiwa idemocracy. Ambona ngathi ichayekile kakhulu. Ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Raphael Mkhuthombeni, isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseTexas.
Kondana ingoma ye Shabalala Rhythm sigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba.
uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT ukhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.